Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 16 kuzibandlela 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
IZimbabwe yonke at this moment isesikhathini sokuhlukuluzwa. Singakhangela ukuthi i-communication is very key in a country. I-diaspora, it's got iZimbabwe ile over 5 million abantu abaku-diaspora. Abantu bakhulume njani lezinini zabo?
UZulu weZimbabwe ulokhe engenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ngemva kokuvalwa kobulembu beinternet ngohulumende izolo, okuyinto esolo kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu. Amalunga edalele senator kwele Melika sesole kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu abaphatheke kuhlelo lokutshengisela njalo athi uhulumende kumele avule i-internet ngokuphangisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele umongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin izolo wamcela ukuthi aphathise leZimbabwe livuselele umnotho walo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ulokhe engenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook kulandela ukuvalwa kobulembu beinternet ngohulumende izolo. Le yinto esolwe kakhulu zinhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezifana le Amnesty International kanye le Human Rights Watch zona ezithi ukuvalela uZulu inkundla lezi kwephula amalungelo oluntu. Uhulumende ulaye amankampani encingo agoqela e-Econet izolo ukuthi avale i-internet ngenjongo yokwenqabela uZulu ukuthi athumelane imbiko ngokwenzakalayo endaweni akuzo phezu kokukhalala umsebenzi wokuqoqwa inhlanganiso yezisebenzi ezCTU khona okuqhubekayo. Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukuvimba ubufakazi bocuku olwenziwa ngamasosha lamapholisa wona abikwa esebulela abantu abafika ichumi ekade betshengisela esitaladeni phakathi kwamalanga amabili edluleyo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uNkosazana Kimberly Bebe.
Lokhu yikuhlukuluza kwabantu. IZimbabwe yonke at this moment isesikhathini sokuhlukuluzwa. Singakhangela ukuthi i-communication is very key in a country. I-diaspora, it's got iZimbabwe ile over 5 million abantu abaku-diaspora. Abantu bakhulume njani lezinini zabo nxa i-WhatsApp le-Facebook bonke lezinto zonke zivaliwe. Yikuhlukuluzwa kwabantu. Abantu beZimbabwe sikhuluma so bayahlukuluzwa ngoba i-communication is a basic human right. So nxa kunje so abantu bengakwanisi ukucommunicate lezihlobo zabo, kunje so konke abantu be-diaspora bayakhala bangakhulumi lezinini zabo besizokuthi banjani. Abanye bayagulelwa, abanye babefuna ukubakwazi ukuthi abazali batshone njani. Kodwa nxa uhulumende evala konke khonokho, uhlukuluza abantu, utshengisela ukuthi uhulumende lo uphethe abantu ngohluku and sekuphumele egcekeni ngoba sikhathi sonke uMnangagwa wathi engena yena wayezenza umuntu ongani ulomusa uzatshintsha izinto, kodwa hayi, izinto azitshintshi kodwa sezi-worse ngoba sibona abantu behlukuluzwa bengakwanisi ngitsho lokubamba amafoni. Abanye ngitsho bayesaba lokuphuma bayethenga izinko phandle emlayinini ngoba batshele kwathiwa behlala endlini, bengaphuma endlini bayatshaywa, izimota ziyatshaywa. So abantu baphethwe ngohluku olukhulu okokuthi kathi siyiso sikhathi sokuthi i-international community ingenele imake sure ukuthi kule peace eZimbabwe, ngoba nxa abantu bevalelwe i-communication asikwazi ukuthi abantu bayenziwani. Engxenye abantu bayatshaywa ngokuthayo ngamasosha khona apho sihleze emazweni singakwazi ukuthi kwenzakalani ezihlobeni zethu, asikwazi ukuthi bangaki abafileyo, asikwazi ukuthi bangaki abalimeleyo. So luhlungu olukhulu kakhulu ebantwini.
Uthile ukuthi kulesidingo sokukhulumisana, ngobani abamele bahlale phansi bakhulumisane lapha?
Mina ngibona ingani ama-leaders nje sokumele ahlale phansi akhulumisane, ama-leaders from ama-political party wonke. So kumele behlale phansi lama-leaders ema-church, lama-traditional leaders osobhuku labo-chief. Kumele behlale phansi bayenze national dialogue, bekhulumisane ukuthi ilizwe lingahamba phambili njani. Ngoba khangela abantwana bahamba esikolo, ezibhedlela ufile amadokotela lama-nurse ayestrikile. Hambele ilizwe bani? Abantwana bengasoze behambe esikolo, yonke into imile eZimbabwe. So i-government sokumele ivume ukuthi no, lapha sesiyehlulekile, buyani sixoxeni ngendlela yokuthi sisukume simuve siye phambili. Kodwa bona sibona umnankagwa kakho laselizweni ukutshengisela ukuthi kalandaba lelizwe lakhe lona leli, ngoba ngabe le ndaba ngabe sebuyelile eZimbabwe. Khathesi by right umnankagwa kumbuchiwe ngakumele bebe bekhuluma bexolisa behamba besiyabona bona laba abantu abalimeleyo labona laba abantu abafelweyo. Kodwa sikhuluma kunje, so akula leadership eZimbabwe. Upresident wangkhona sikwazi ukuthi ngathi sizwe kuthiwa uyeRussia wahamba ngeframathini emangalisayo engasukumiyo ecosta ama-thousands and thousands of dollars.
UNkosazana Kimberly Pepe ulwela amalungelo oluntu. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo sezisole uhulumende ngokuvala ubulembu be-internet. Zisithi kazisenelisi ukuxhumana lezihlobo labangane zizwe ukuthi bayaphila na njengoba kulodlakela olungaka elizweni. Kubika uBenedict Nhlapho.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi baqede usuku lonke bezama ukuzwa ukuthi izihlobo zabo ziphephile yini ngemva kodlakela ngesikhathi kutshengiselwa. Inengi elithi kusegcikeni ukuthi lokhu kungabe kwenziwe ngabomo ngenjongo yokunqabela ukuxhumana kukaZulu okuyikho okwenze ukutshengisela kumemetheke ilizwe lonke. Ngobona ngoqoqo kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu e-Peace and Democracy Project, umnumzana Gilbert Moyo ngothi ukuvalwa kwezokuxhumana isenzo esibi kakhulu okufanele uZulu asukume aphikisane laso.
Kuyinto embi njalo kuyabonisa ukuthi zanu sokuyisikhathi sokuthi baphume baphele. Isibuso umuntu ozoba lothando lwabantu.
Ngakona umhlangotho okhokhela ulutsha ebandleni le-United Movement for Devolution, umnumzana Gian Dube uthi lolo luncindezelo ongaphuzanga lwemukelwe.
Kuyacaca ukuthi iZimbabwe iholwa ngabantu abangenanembeza, abantu abangacabangeli uluntu. Uhulumende waseZimbabwe uvale i-inthanethi esenzela ukuthi enze kahle ubudlova bakhe okungela muntu ombonayo. Sekumele ukuthi abantu bakwazi ukuthi baqoqane bakhethe uhulumeni wabantu ozozwisiswa ngabantu.
Umnumzana Mokhethi Nkomo uthi kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kangaka yenkululeko kutholakala lo hulumende evimba abantu ukuthi bethule imbono yabo.
Ukuvalwa kwe-inthanethi kunoku yinto eyenziwa i-government ngabomu, ngoba abantu bazama ukubonisa ukungajabuli kwabo ngesimo sezwe. Sebevalelwa indlela zokuxhumana labahlobo abangaphandle. Freedom of speech ayikho, uzivuse akekho.
Umnumzana Innocent Moyo yena uthi usemandleni kaZulu eZimbabwe ukuthi azikhulule kumba koqa izandla aqhubeke encindezelwa.
Le nto yenziwe izanu bafowethu, these are desperate measures from a desperate organization. Le nto le ayingabi yi-3 days. Abantu abangene ezitaradeni until izanu ize ivume.
Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguBenedict Nhlapho.
Amalunga edale lesenetha kwele Melika akukomiti yebona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamazwe omhlaba sesole ukuhlukuluzwa kwabantu abatshengiselayo ezitaladeni esithi uhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo abo njalo avule ubulembu be-inthanethi ngokuphangisa. Embikweni abawethule izolo ntambama uSenator Chris Coons loSenator Cory Booker bathe kumele uhulumende amise ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko sixwayisa izizalwane zeMelika eziseZimbabwe ukuthi zingaze zangena emadolobheni agoqela eleHarare Eka doma kubula wayo la kwa manye ngoba zilako ukupatwa ludlakela. Isikodlo lesi sithi njalo kumele isizalwane zeMelika zihlalele kachana labantu abatshengiselayo ezitalateni. Amabandla aphikisayo kwele South Africa agoqela ele EFF lele DA wona sekhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kwele Pilitane khona ilunga lebandla eliphikisayo unkosazana Kate Hoy laye uthi ilizwe lakhe kumele lisole okwenzakalayo elizweni. Kambe singabona na amazwe omabili engenela kulolu daba. Sixhume ingcwethi ecubungele zombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kuhle ukuthi kube lesikhuthazo sokuthi iSouth Africa neBritain zingenele kudaba lweZimbabwe ngoba eqilisweni hayi akuphikeki kuleli lizwe mfowethu. Ngiqinisa lokuthi nxa bengangenela ngobuqotho, nxa bengangenela ngobuqotho sibili, hayi ngibona ngani kungaba lobubelo. Kodwa ke sikhumbule ukuthi amazona lawe ntshonalanga oBritain benje akusibantu elingabethemba, ayisibo bantu abalobuqotho entweni yabo. Ngabantu abagange ukuzula uhulumende nalo weZimbabwe na. Kodwa ke nxa kuyukuthi ke bezimisela ukuthi bengenele bencedisane lathi ekulungiseni iproblem lesilayo, hayi kuyemukeleka mfuka nkomo.
iSouth Africa isike yangenela ngaphambilini kanye leSADC sabona ukusiba lohulumende wenkazato ngo-2009. Kathesi ingangenela ngandlela bani?
Ngingazi mfoka nkomo ukuthi bona nxa besithi kumele bengenele ukuthi bangenela bezokwenzani njalo kuyini abakuhlosileyo ngaphandle kokuthi kube lokuthula. Kodwa kuza kuba lokuthula njani kungela kudla, kuza kuba lokuthula njani kungela mithi ezibhedlela, kuya kuba lokuthula njani kungela mafutha, abantu balayinile mafutha ezimota kusukela ekuseni abantu balale emalayinini, kuzaba lokuthula njani akula mali emabhenki. Kambe kungaba lokuthula kanjani elizweni nxa into zonezo zingekho? Abantu bayasebenza bahola amabhondi, nxa behola amabhondi kuthiwa kabayithenga ifuel nge-US dollar, bayithatha ngaphi imali yakwamanye amazwe bona bengayiholi? So ziningi izinto ke ezingamanga kuhle elizweni lakithi mfoka nkomo. Kodwa ke into emqoka nansi into emele uyizwisise mfowethu, indikimba yendaba isembusweni isekuthini abantu bona bababusayo. Igengi yona liyavela empini, ngibona ngani mina yikho lapho kulolufa khona. Abantu abakumele bethanyelwe bonke, kumele bethanyelwe bonke bephume embusweni, singene thina libe singekho empini. Ulwazi silalo ukuthi izwe leli singalibusa, singalibusa ilizwe leli nkomo, labo bona abantu ababesempini nje sibatshengisele ukuthi kanti ilizwe nxa kuthiwa liyabuswa, nxa kuthiwa abantu bayakhokhela, ukhokhelwa njani? Ngoba isikho lokho okwenzakalayo lokho.
Alubana ethe wakutshayela ucingo umnankagwa edinga ukwelulekwa kundaba zomnotho lakho konke okwenzakalayo, ungamxwayisa uthini?
Into yokuqala engingayixwayisa umnumzana umnankagwa nxa engangitshayela engicela ukuthi ngimsize, okokuqala ngingathi kuye ake sikhangele okokuqala ukuthi kanti okusehlulayo ukuthi singene kuRand Monetary Union kuyini, njengoba siyabona ukuthi abantu badonsa nzima kangaka imayelana ngezemali i-currency. Okwesibili engingamxwayisa khona umnumzana umnankagwa ukuthi hayi mnankagwa, siyabona sibili ukuthi sibele lenkinga iminyaka eyi-37 edluleyo. Ngiyacela ukuthi ake si-adresse indaba yobusela, indaba yobusela sikhangele sisukela kuye umnankagwa singakabhodi kwabanye abantu ngaphandle, ke sikhangele kuye kuqala bese sehla ke sisiya phansi, ngoba yikho lapha okule problem khona enkulu eZimbabwe. Ukuthi kunje mfoka nkomo, uhulumende uthengisela abantu ifuel ebathengisela bebhadala ngebhondi yabo yonale ngendlela kade bebhadala ngayo. Bathenga ifuel ye-20,000 umuntu esukela lapho eyithengisa ku-black market eyithengisa nge-US dollar, ayitholi $20,000 asuke lapha ayitshintsha iyemnika almost 60,000 amabhondi. Esiyathenga ifuel e-60,000 eyiletha kumakhethi sezoyithengisa nge-$60,000. Nxa singake si-adresse okokuqala indaba ye-currency, okwesibili si-adresse indaba yobusela, ngibona ngani into zonezo zombili nxa singaqala ngazo konke okunye lokhu kuzaphela.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcweti ecubungula ezombusazwe. Inhlanganiso emela izisebenzi ezeCTU ithi ukukhalala umsebenzi okuqale ngomvulo kuyaqhubeka njalo namuhla. IZCTU ithi uZulu kumele aqhubeke ehlezi ezindlini njengendlela yokutshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota kanye lokomanje kwempilo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Namhla lokusibatshela abantu ukuthi bangayi emsebenzini, amatitsha angayi ezikolo, abantwana besikolo bengayi indawo umuntu adlalele, abantu bemjova baqhubeke bemisa imota zabo, ngabe lo muntu othalwayo. Ngophule engxenye yabe engayilali ngapho mbumbi, singabona futhi ubulembu lobu sokubuyile singasebenza, kodwa kukhona ukuthi abantu abaningi vele bakuzwisisile besibatshelile ubulembu lobu ungakanyamalali ukuthi hayi asiyindawo sebehlezi ezindlini.
La mahofisi kahulumende avaliwe kumbe besaba ukuthi bengahlangana lodlakela ezitaladeni.
Abantu ngileshiwa labo nabo iziphathamandla ezisebenza kuhulumende, abantu beZimbabwe badiniwe, akula muntu ophatheke kuhle ngoba nxa sikhuluma ngokuthi intengo yezinto iyakhwela, i-economy yethu ifile, akula muntu ukuthi kumbe usebenza kuhulumende usebenza wonke umuntu uthwele nzima. So siyakukholwa ukuthi ipolisa even isosha bonapho kuthiwa bakhangela abantu labo bathwele kanzima. So ngiyakukholwa ukuthi okwenza la mahofisi kahulumende avalwe ukuthi abantu bakunanzela ukuthi hathi bo abantu into abahamba ngayo bayenza ngokuthula, njalo into abayikhulumayo izama ukuthi ivuselele impilo zabantu beZimbabwe nathi labantu abe. So mbona labo ngendlela efananayo bakubeke kufanele ukuthi hayi behlale ngekhaya ngoba nxa umumo lulungiswa i-economy ivuma ivuka intengo zamafutha zisiya phansi, nabo le muli zabo bayenelisa ukuthi baphile ngcono eZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla seZCTU. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo mongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin khonale kwele Russia izolo wamcela ukuthi aphathise eZimbabwe livuselele umnotho walo oqhubeka usiya kugoqanyawo. Umnangagwa uphakathi kokwethekelela amazwe amahlanu agoqela lona eRussia, eSwitzerland lamanye. Nanka amazwi kaMnangagwa ekhuluma emhlanganweni awenzelo Putin.
Today, Your Excellency, I would wish that we now attend to deepening economic cooperation.
Ngifisa sigxilise ubudlelwano kundaba zenotho phakathi kwelizwe lami elisathuthukayo. Lelakho njalo ungiqondise ukuze ngenelise ukuthuthukisa iZimbabwe.
Umnangagwa uphinde wabonga njalo eRussia ngokusekela eZimbabwe ngaso sonke isikhathi okugoqela lalapho libhekane lezijeziso zenotho.
Zimbabwe has been suffering from the sanctions imposed.
EZimbabwe selile minyaka efika engamajumi amabili lisadalala ngenxa yezijeziso ezazetheswa ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga. Kodwa kathesi senza konke okusemandleni ethu ukuvuselela ubudlelwano lamazwe wonke ngoba sesilohulumende omutsha.
Lawu-ke bekungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni awenzelo mongameli wele Russia izolo. Obehumutsha nguGibbs Dube weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lebulenjini elezimlife.com lithi umqondisi wenkampani kamakhalekhukhwini umnumzana Strive Masiwa ukuvumile ukuthi inkampani yakhe ye-Econet ivale i-internet ngemva kokuxwayiswa nguhulumende. Iphephandaba le-newzimbabwe.com lona lithi amasosha aqhubeka egcwele ezitaladeni kobulawayo laseHarare. Sokuyi isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salibonani ngapho umsakazi wethu, hey nangobuto ngikhuluma ngilapha eSouth Africa la. Senzama ukukhuluma labantu basekhaya ngale, hayi i-network dololo, WhatsApp konke le-Facebook angazi ukuthi kuhamba njani. Besicela lesithumele phela indaba ngapha, sazi ukuthi kuhamba njani ezweni, because sizama ukubafonela bathi i-network iyahluma.
Ngiyabulela kakhulu mina ngokhawunda ngapha ngaseBotswana. Kuzise kuhlungu kakhulu esikubona kusenzakalayo, njalo kuyasabisa ukuthi khona lowo mdala uthuphumile ukuthi khona kuyekhuluma ngezamabhizinisi. Kuyanxisa bani into zisenzakala kanje, ngoba manje bakhangele kuma-news bamtshengisa ukuthi khangela lapha manje usibizela khona ukuthi khona sizokwenza amabhizinisi. Usho ukuthi amabhizinisi ethu azobethathwa kanje abantu bakho, so vela kusebenzi le nto ayenzayo. Lo muntu makaphume esitulweni mani ayekele ukubulalisa abantu, ayekele ukubulala abantu. I-foundation yabo vele yi-covenant yegazi. So bebele kwevele bengayithakazeleli nale nto yabo intanethi, le nto yangoba vele bona i-media yabo vele is always hidden ever since. So vele la ngaphandle kwe-strike vele bekuzoba le mthetho ozagcina sebezivala lezi zinto, ngoba abantu bese bekhululekile bekhuluma into yonke abayifunayo, obfuthi vele into abangayifuniyo. Vele bona kasibo bantu be-liberty, kasibo bantu be-freedom laba bantu. Ababulali vele, ababulali amalwe cacha vele. Vele liqiniso lokwabakwenzayo bafuna ukuthi ngasebebulala, sebebulala abantu singabone, ilizwe lingaboni, kungabi nomuntu oreportayo. But kuzovela vele kule mpondo awufihlwe emgodleni. UNkulunkulu bakhangele lapho. Babona ngesikhathi sekukhura undi ababebulala abantu kabuhlungu, abanye bagcina sebehlanya nje sebephambana ezingqondo.
Sabonani Mahlaba eZulu, ibizo lami nginkomo, ngihlala enye indawo ethiwa kusemutindema eGogwe. Isikhalazo sami ngiyathandaza busuku lemini, ngithiye izihlobo zami, ngithiye abantwana bami ngise-South Africa egangeni kwelinye ilizwe. Abantwana bami abalamuntu obafundisa umthetho, ayisimi ngiyedwa, abantu abagcwele ili amazwe ngenxa yeZimbabwe. Asidli ngapha eSouth Africa, siyahlupheka kade singidla impuphu enye ngaseyompuphu ethula, ndithi ngikwanisa ukuthumela abantwana, ngikwanisa ukuthumela ifamily, ngikwanisa ukuthumela izihlobo ekhaya. Nami ngiyahlupheka. Lapho esikhona khona besigcinwe khona basibiza amagweregwere, amagrigamba, silababizwa amaningi esiwaphiwayo ngenxa yomhlaba wakithi ongalungiyo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizawudlala khonapha emsakazweni. Udaba lokubandlululwa kwabantu abansundu eMelika lusemlonyeni abanengi kulezinsuku, kulandela ukuvinjwa kwelinye ilunga ledale lePhalamende ukungena kumakomiti aleli dale libandla lalo elama-Republicans. Ilunga leli ngumnumzana Stephen King, ongumuntu omhlophe oyetheswa icala lokubandlulula abantu abansundu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla se-MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Because of indlela uTrump akhuluma ngayo njengopresident umRepublican regarding ama-immigrants, I think ikho sokumnikeze amadlabuzane kwamkhukhumeza la uKing ukuthi akwazi ukuthi laye abesekhuluma ngaleyo ndlela, ngoba ebezitshela ukuthi mhlawumbe uzoba le-protection. Lapho ngisola khona ama-Republican mina ikuthi lo muntu umuntu ade bekwazi kusukela kudala ukuthi ngumuntu ovamise ukukhuluma izinto ezobandlululo. Why khona bekubona kufanele manje ukuthi bamvimbe ukuthi angene kuma-committee? mina ngibona bakwenza ngoba sebekhangelane lo 2020 and sebebona ukuthi esigabeni sakhe se-Iowa abantu sebeqala ukungathi abasavumelani laye ngendaba zona lezi ezi-racism. So ama-Republicans sebezama ukuthi nje bazincede ngokuthi babonakale sebezikhipha kuye besenzela ukuthi balungiselele u-2020 njengoba kuzobe kulokhetho for i-seat ye-Congress.
Lona udaba lokukhethana ngemihlobo ikakhulu abantu abamhlophe bebandlulula abantu abamnyama lenye imihlobo elabantu abalutshwana ludaba olubhahe kanganani emelika lapha?
Hayi, ludaba olukhulu kakhulu and oluhlupha kakhulu and sikubona sekuwesi since uTrump waba ngumongameli. Ngoba sabona even amarali irali khona irali yenziwayo ngabantu ababe complaina ngendaba zobandlululo lonelo olwe-white supremacy elwenzakala e-Charlottesville. Sabona-ke bephuma bona laba-ke ama-racist abamhlophe bezohlasela befuna ukuhlasela abantu abade bedemonstrator against i-white supremacy. Sezwa-ke uTrump i-comment yakhe engumuntu ethi yena hhayi kwakulabantu abalungileyo from both sides ngakulaba ababekhankasa lalaba ama-white supremacists. Siyazi thina ukubana i-racism yinto evele e-America, yinto enganwa ngabantu abaningi. It's been a long process from ngesikhathi se-slavery sisuke lapho esikhona ngesikhathi sabo-Ku Klux Klan kubulawa abantu abamsundu. Yinto evele ku-culture i-America, yinto engafunwa ngabantu ngoba abantu bazama ukuthi philiswane kahle without color yesikhumba somuntu.
Ngesikhathi sika-Obama abanye basebecabanga ukuthi ukubandlululwa kwabantu abamnyama sokuphelile, kwasuka kwathini?
Hayi, sonke sasikujabulele ukungena kuka-Obama ngoba lathi sasesibona ukuthi hayi for sure i-America isitshengise umhlaba wonke jikelele ukuthi sebedlulile izinto ze-racism. But hayi, balokhe bekhona abalengqondo zona lezi ezokuthi bacindezele abanye abantu ngobuhlobo babo. And uTrump ku-elektwa kwakhe really kwatshengisa abantu abaningi ukuthi kukhona abanye abantu abaningi abamhlophe abalokhe besabambelele ekucindezeleni abantwini abensundu labanye amanye ama-minorities ababuya from kubo-Mexico, ama-Latino lanani. Siyazi ukubana uTrump vele from ekuqaleni wakhampena against i-immigration ehlazulula abantu abavela ngaphandle ebabiza amakriminali lanilani. And I think yinto eseyenze abantu abaningi ababechayela phansi bengafuni ukuphumela egcekeni ukuthi bangama-racist ukuthi manje bathole isibindi sokuthi labo baphumela egcekeni.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha emelika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha emelika njalo. Thwakazisi sigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili namhlanje kasibanga lethuba elokudlala ingoma ngoba siyazi kunengokwenzakala ekhaya njalo lifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kuyini. Ezibe sihamba ke phambili lamhlanje uZulu weZimbabwe ulokhe engenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezifana le-WhatsApp, i-Facebook, le-Twitter ngemva kokuvalwa kobulembu be-intanethi nguhulumende izolo, okuyinto esisolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu. Amalunga edale lesenetha kwele Melika sesole ukuhlukuluzwa kwabantu abaphatheke kuhlelo lokutshengisela njalo athi uhulumende kumele avule ubulembu be-intanethi ngokuphangisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo mongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo wamcela ukuthi aphathisele eZimbabwe livuselele umnotho walo. Inhlanganiso yezisebenzi ZCTU ikhuthaza uZulu ukuthi angayinjalo emsebenzini namuhla okulilanga lesithathu lokutshengisela. kwanele ziphelela lapha ezamanje ekuseni, kodwa likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-7:30. Okwamanje litshone kuhle olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.